Izakhamizi emaphandleni ezigabeni ezijiyeneyo zithi amabele asejile njalo lezifuyo kazisela madlelo. Ngesikhathi esifanayo zithi azitholi ukudla okumele kunikwe abalambayo nguhulumende lezinye inhlanganiso ezizimeleyo. Umnumzana Japhet Moyo ohlala esigabeni seNduna uMathupula eJolotsho uthi babhekane lendlala enkulu.
Ngapha kunzima semasimini vele akula izinto umuntu mboza aphuma lebhakete. Nitsho nitsho izinto konke lezifuyo endapha kunzima sikwazi ukuthi sizaphephela kuliphi ilizwe lapho singancedakala khona ngoba lapha elizweni lakithileni sibe kunzima silapha makhanke lehulumende yethu vele ahandayo vele ayilandaba nabantu yona ezikhangelele enayo isayidi kuphela ukuthi ikwazi ukuthi mina yimi engivusayo engikhangele iZimbabwe yami kodwa hhayi ithi konke le mali ukuthi uthole nje imali okuthi ungathenga impuphu impuphu la isidura 50 kg oma 500-600 yonke aya vele kunzima nokuthi sizayenze njani vele asikwazi lani ngalo mndeni yakhwanisa ukuthi lani lisincedise khonapho uma singathola abantu abasincedisayo shoya lincede elizweni lakithi leli akula plane lokuthi singayenzani khonapho umuntu akeshiyele ekhaya engayenzi lutho lokuthi uthole nje ongama-peace job vele akula peace job ongayithola ukuyayithola kubani peace job ngoba wonke abantu sebesebenzela impuphu kugcine sokuthi ayeba abantwana besindebeleni abafundi kade hayi sitshaywa isimo selizwe lakithi yilo into esitshayayo asikwazi loko ukuthi vele singayenza njani ukuze siphile siyilukuleli lizwe ngoyakhala phezulu lapho elizaze liye kuna khona silime next year indlala isitshaya kusukusela kathesi asikwazi vele lokuthi sizaphila njani sizayenza njani okwethu xa sesikhangele dawe unkulunkulu kuphela ngeyokwazi ngesesikhangele kuyo kuphela
selike layibona indlala enje selokhu lazalwayo lina
angaze ngubone loku sikuzela kwabokhokho le kodwa kimi mina hayi angaze ngubone loku okuthi kuyaswelakala izwi lokuthi umuntu ethole nje iphakede ngitsho ngitsho emasimini angaze ngubone ijini vele i-5 liter kona vele uke wathi kumbe namhlobo umuntu uke wathi ngidla ihlobo phela kula hlobo okuthi umuntu uke wadla ihlobo ngitsho ngitsho sikwazi ukuthi vele khonapha vele mbele nje mpongo ukuhlala vele angikwazi ukuthi ngayenza njani langa ngiyatshisa unzima nokutshani kodwa kunjalo kungani kumi lilisiwe ziyadukaduka sokutshile vele akusena ukuthi kusakuthi ogadi okavele lezisiwe ziyabe sezithukwa vele ziyabe sezithukwa ukuthi sikhala kiyo yonke into ekokwethu ukudla ukwenza ifuyo konke akula ukuthi nana vele singabambathi sithiye ma
cela ke kuhulumende size ukuthi isicelo sakho sithini
ihulumende sivila ingenele sivila incedise sivila kuyaye ukuthi uje emnyakeni sayo siphezu kwehloko manje kwalonyaka kwalonyaka akunzima kunzima sibili vele asikwazi ukuthi sisaya njanjani hle kuyavuka uhlale kuphela ikhangelane kuphela ekhaya ukuthi vele lekhaya kakusazwanani ngoba kusela lo uthanda omuntu kathi ngamteza vuka abantwana bakhangele kwabo ubaba uhlezi la ekhaya kayenzi lutho ukuthi kuyisho kuzahamba akula lutho olungahamba
uyakhala njalo umnumzana Trimo Mpovu ohlala eBulilima East
esigabeni sakwezinyama lapha indlala esibhekane la inzima kakhulu ngenxa yokunganikwa ezulu abantu abaningi abazange balime babadube abantu abaningi abazange balime ngenxa yokuthi izulu vele lapha kathesi kalinanga anyeke sithi lake lana kumbe njani alinanga izulu emadamu kakulalutho akulamanzi angenayo le mfula ayizange igeleze edube okwenzakalayo ukuthi abantu vele sebebhekane lendlala enkulu kakhulu ngenxa yokuthi abantu kusenesi sigaba kumbe kwenale ndawo abantu ngobuningi bebe-rely kuthini badla ukudla kuphuma emasimini so pho ke lo nyaka kakulalutho olutholakeleyo luphuma emasimini okungangokuthi abantu babhekane lendlala enkulu kakhulu nxa kungasayenzakalanga ukuthi uhulumende wangenela ngokuncedisa kumbe inhlanganiso ezizimeleyo zabuya zangenela zancedisa ngokudla kwezenezindawo izidumbu zendlala lo nyaka zingabonakala ziphuma emakhaya labantwana kwana baye ezikolo kuza kuba nzima ngoba umntwana kuza banzima ukuthi aphume ekhaya ehambe njalo esiye esikolo engadlanga ayijike engadlanga kuyaye kunzima kakhulu lokufunda vele kuyaye kungafundeki lokuhamba kamhonti kungakwaniseka ukuthi umntwana ehambe kuseleso simo esayidini yezinyamazana kokunzima ngoba utshani abuzange bukhule utshani bahluma baphula baphelela khonapho phansi inyamazana ziyabuvuthuza nje kunjalo bubuncane sobuphelile lasemanzini amadamu kangenisa ngamanzi kakulalutho sikhuluma nje amanye amadamu aloku acina ukuba lamanzi nalana amanzi ezulu la last of last year so kwenzakalayo ukuthi ludaka lodwa amaye amadamu vele kala amanzi totally 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 ngoba inyamazana sizazibona lazo zisifi inkomo ekunzima kakhulu abantu besikhangelele ukuthi engxe emhlawumbe abanye bazancediswa ukuthengisa izifuyo phoke njengoba lazo izifuyo zakona sizabe zicakile zibulawa indlala njalo hayi kunzima indlala lonyaka leyo
sibi isimo samabele elopane njalo lokugukudeka komnotho sokuthiye abantu abaningi bengela kudla ezindlini umnumzana Moven Qelisa Ngwenya ngomunye wababhekane lendlala
besikhona sithi khona senduksi lupane daluka wakudume ngethimba manje ngathi sikawusala lapho wabantu abafika khona isigodo so lala bethume khona amatete okulima imibhida itrayispeli ishayile kwavuthuzeka akulalutho nemasimi layo siwathembile kathi sikuthile vele akula kubatshayile abadala kakulantu abaphila khona sebengathemba labo balabantwana basemazweni ukuthunyelela nje iremithi ibo abangaphila kangcono
uhulumende uthi uzakwenza okusemandleni akhe ukuba abantu bengabulawa yindlala usanda kubika ukuba amabele bhose wonke ezabelweni ezijeneyo asethile ngenxa yokungani kuhle kwezulu ukubaselwa isikhudumezi somkhathi esibangelwa kakhulu lonyaka isihlakalo se El Nino.